So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 ngobakazi 2022 muPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, indaba United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukuconduct ama-election ngendlela ke e-free and fair. Ikakhulu sikhangela ke sikubonile kuma-by-election kusukela ngama-by-election ayenzala ngoJuni kuze kufike amanje besegoqwe.
Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, lithi selinxuse inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba, i-United Nations, ukuthi ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka oka-2023.
Kuyasikhathaza kakhulu thina njengabakhokheli bamabandla nxa sisizwa ukuthi udlakela luyaqhubekela phambili njalo luyaqhela.
Abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela olumemetheka kwezinye indawo zeZimbabwe olubekwa lutshotshozelwa ibandla elibusayo eleZANU-PF. Umbukiso wezokulima walonyaka we-agricultural show uvulwe namhlanje esikolweni iHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, lithi selinxuse inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba, i-United Nations, ukubana ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka oka-2023. Ibandla leli lithi noma kulamanye amazwe anxuswayo ukuzokhangela lolu khetho, lesi sicelo sitshiyene lokuvame ukwenzakala ekhethweni lwangemuva. Bathi bafuna ukubana United Nations ibuye izoqondisa lolu khetho hashi ukuzobukela ingabe ngumlamlankunzi lapho umumo wezombusazwe wodlakela uwonakala. I-CCC ithi lokhu kulakho kuvimba ibandla leZANU-PF ukuqilibezela lokwethusela uZulu abajayele ukukwenza ngesikhathi sokhetho. Ugayana Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekelo wesikhulumeli se-CCC ngalolu daba.
Yeah, indaba ye-United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukuconduct ama-election ngendlela ke e-free and fair. Ikakhulu sikhangela ke sikubonile kuma-by-election kusukisela ngama-by-election ayenzala ngoJuni kuze kufike amanje besegoqwe. Kuyathengisela ukubana kulodubo mayelana ke le ndaba ye-conduct ye-ZEC sikhangela is-mandate in terms of the constitution. So into esibona ngani kufanele ke ilungisiswe indaba ye-commission.
Manje i-United Nations inganceda ngayiphi indlela?
I-United Nations ingakwanisa usincedisa kakhulu ukubana ke kungabi ke lama-elections a-disputed ngenxa yokubana iminyaka eminingi ezibabhe kulodubo lama-disputed elections. Kodwa kufanele silungise ukubana ke wonke umuntu o-contestayo ke ebe ke lokusuthi iseka okusobala kubana ama-election ayenzwe ngendlela ke epheleleyo.
Ibandla lenu lihlezi likhala ngokuguqulwa kweminye imithetho yokhetho ama-election reforms. Libona leyo mithetho izafa yaguqulwa yini?
Indaba yama-reforms indaba eqhatheke kakhulu sizosiye kwela namuhla. Akukalungisa indaba yama-reforms bona ngani ke kufanele sithole ke uncedo ikakhulu ke kubantu esakhelane labo e-Southern Africa ku-SADC, African Union ukubana silungise indaba yama-reforms ngenxa yokubana yiyo indaba eqotho ukubana eZimbabwe kungabi lo dubo lokhetho. Nxa singalungisanga indaba yama-elections kuzaba ke la ma-elections ke angela kuvunyelwana lokhu kule nkinga mayelana le ndaba yokubana kuyabe kule contested authority ngenxa yokubana obusa yabe busa ke engikungelakho kusuthiseka kwabanye ke abantu ke abaku-political contestation. So sibona ngani kufanele kulungiswe indaba yama-reforms njalo kufanele ukuthi ke kube le engagement esayenza local and international, le civil society, lama-church, lama-chief, lezinduna, labosobhuku, lama-youth, labesikolo kubana sibonisane ndawonye njengabantu beZimbabwe kubana yikuphi okufanele kulungiswe kukhangelelane lokhetho ke luka-2023.
umnumzana Gift Usalo Siziba umsekeli wesikhulumele se-CCC ubexoxa icingweni lapho le-Studio 7 eseHarare. Ugayina kumethi Saidi we-Studio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edalela Central Committee yebandla le-ZANU-PF, othi inkinga ngebandla le-CCC ikuthi lihlezi lidinga amaqinga okusola ukhetho noma ngaziphi indlela, njalo vele liyaziwa ngokukhonona sikhathi sonke, ikakhulu nxa linqotshiwe ukhetho.
Iqembu le-CCC liduba ngokufuna uhlala lingabakhalayo kuphela. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa waveza sobala waphumela egcekeni njalo bana ilizwe leZimbabwe livulekile njalo likhululekile, sithi khona ngesiNgisi re-engagement and engagement. Ngakho lokhu kutshengisa ubana akula muntu ovalelwa ukwenza ulutho lapha eZimbabwe, kodwa abantu be-CCC bona bafuna ukuthi bayenze ngathiwa mhlawumbe iZANU-PF iyalile ukubana kube lama-observers abavela endaweni.
Singathi livumelana lakho yini ukuthi kubuye amalunga e-United Nations ukuthi bazohlolisisa ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Sibonile ama-elections ka-2018 esenzakala. Umongameli enxusa abana wona wonke umuntu ofuna ukuba yi-election observer uvunyelwe, njalo umnyango uvuliwe ukuthi babuye bazoyenza into efana nayo naleyo. So uyagcina uzibuza ukubana kanti pho kuyabe kutheni, kuhamba njani enqondweni zabo sibili ukubana behlale bengabafuna ukuthi bengabasolayo kuphela, bengabasolayo kungena nto eyakhekayo. Asonto enjaleyo njalo asonto emangalisayo. Sivele thina sililunga ele-United Nations. Ngakho-ke kuyino okuzalungisenza ukuthi bona babalise ubana bebekhona bebebona. Wabuya umama owayevela e-United Nations lapha waphuma le report, bayisola futhi ngoba wayekhulume izinto bona abangazifisiyo njalo abangazikhwabithiyo. So ugcine udinga usweli, kanti vele bona kahle kahle abakufunayo kuyini? Ngoba kucela ukuthi umama lwana yeka sokuthe kwatsha amaqada kwasala umsobo. Kukanti-ke ungawukhangelisisa kungenxa nje kubana bona into ekhulunyweyo abavumelani la. So ngabantu vele abangafuni ukuvuma, ngabantu abantu abantu even i-election noma ingazi ibizosupervisewa ngumlimi ngokwakhe, ezilonge zibedliwe kuphela bona bayakutshela ukuthi na akula nto enjalo, it does not free and fair. Hey, kwathini kwathini.
Ibandla le-CCC lithi lona iZANU ikhanya kayifuni ukuthi kuguqulwe imithetho yokhetho, ama-election reforms. Singazi-ke khonapho ukuthi ibandla le-ZANU lona liphendula lisithini.
Ama-reforms abakhuma ngawo ayenzakala, kodwa phela into asuzenzakale overnight. Bona babekhona ku-GNU government laphana, i-constitution yasiyenziwe kudala, kanti wayi bona kwabehlule ukuthi kuhle kwenzeka into yongekawani. So izinto zenzakala mbijana mbijana, kuhamba step by step, and at the end of the day yonke into izogcina isinjani isi-aligned, i-constitution enja lama-electoral reforms labakhuma ngayo.
Loge mnumzana Joseph Chuma, ilunga le Central Committee lebandla le-ZANU-PF, limuzwe xoxa lapho logayina kumethi Saidi owe Studio 7 ngocingo. I-Studio 7 iphinde yaxhuma umabhalane omkhulu wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana, othi yena akakudingeki ukubana kuze kubizwe i-United Nations ukuzoqondisa ukhetho ngoba eleZimbabwe kalikho empini okwamanje. Kunjalo nje abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela osolumemetheka kwezinye indawo zeZimbabwe olubikwa lushutshuzelwa ngabebandla le-ZANU-PF. Kulamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change asanda kutshaywa ngabacatshangelwa ukubana ngabalandeli bebandla elibusayo. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Kulamalunga ebandla le-CCC egogwe eWetsa lezinye indawo eZimbabwe abathi bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe. Usiziba uthi udlakela lolu alulunganga. Umnumzana Tafatswa Mgwadi okubandla le-ZANU-PF uthi kuyaziwa ukuthi ngobani abathotshozela udlakela.
Violence is not a topical issue in Zimbabwe anymore since the inception of the Second Republic. But we know that those who use the trump card of alleged violence in Zimbabwe do so for purposes of undermining fundamental rights.
Siyakwazi konke okwenzakalayo, njalo siyabona ukuthi abantu laba sebekwenzela lokhu isikhathi sonke. Bacabanga ukuthi nxa bekwenza kuyayenza ukuthi kungenele amanye amazwe. Kodwa konoku vele abatholi lutho ngakho, sesabona phela abavotelwa ngabantu. Kumele abantu belandele khonokho ke okwethulwa ngumeli Emmerson Mnangagwa, uthi abantu kumele beziveze ebantwini, bazithengise ebantwini ukuze babe losekelo.
Ramnangagwa keeps reminding us the best form of mobilization is to sell your manifesto to the people, your policies, your idea of the way forward.
Abanye abakubandla lezanu PF bakugqela umnumzana Joseph Chuma wakwaba lilunga ledale leparlamente emele iphelandaba mpopoma uthi udlakela alukhondanga. Lokhu kusekelwa ngumfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuyasikhathaza kakhulu thina njengabakhokheli bamabandla nxa sisizwa ukuthi udlakela luyaqhubekela phambili njalo luyaqhela ikakhulu ezigabeni lapho okuba khona lokhetho. Lokhu kusitshengisela ukuthi lumnyaka ozayo singaba lodubo olukhulu kakhulu ngoba uyabe sokusiba lokhetho ilizwe lethu lonke.
Usibanda uthi kunenge okungenziwa ngabantu beZimbabwe ukwenzela ukuvimba udlakela.
Into eqakathekileyo kathesi thina esikhangeleleyo ikuba labo abama-political parties sikwanise ukuhlalisana labo phansi sibatshengise ukuthi kule ndlela engcono eyokukhankasa engenza ukuthi abantu bakhankase njengamaZimbabweans lo laloyo lombono wakho ehlukeneyo kodwa bengali kungabi lokulahlekelwa impilo. Lokhu bese sikwenza nxa sikhangelele esigabeni ngapha esemathebeleni kobulawa emakhokhoba okwenza ukuthi ama-political parties benze ama-peace march bebonke beyenze izifungo zokuthi bazakhankasa ngokuthula. Ngakho kuyadingakala ukuthi kufundiswe abantu abakhankasayo ukuthi nxa ungumZimbabweni lelungelo lokucabanga ngendlela ehlukeneyo kodwa ungagcini usutshaywa kumbe usubulawela khonokho. Ngakho ke into esiyikhuthaza amaZimbabweni wonke ukuthi hayi bo asikhangeleni into eyokukhankasela ukhetho njengento edlulayo. Umuntu lo oseceleni kwakho ngumakhelwane wakho ozamela uphile laye impilo yakho yonke.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu uthi sokumele kungenele amanye amazwe ukuze kuvinjwe udlakela eZimbabwe.
Nxa ngabe iZANU PF ilokhu ihlomula okhethweni lodlakela olungakhululekanga izaqhubeka isenza khona lokho. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi umhlaba wonke jikelele iSADC, iAfrican Union labantu beZimbabwe badebe iline ebovu bathi bona asoze samukele umphumela wokhetho olungabanjwanga ngendlela efaneleyo umkhetho lolodlakela. Njalo kasoze siphelele khona lapho sizathatha amanyathelo ukuthi sisuse embusweni labo babe befuna ukuhlala ngodlakela. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi kuphele khona lokho esikubonayo ngokuba iZANU PF ayilandlela yokuthi ngabuya izilungise yona ngokwayo. Ayikwazi ukuthi ihloniphe umthetho, ayikwazi ukuhlonipha iconstitution, ayikwazi ukuhlonipha indlela ukhetho lufanele ubanjwe ngayo kwavunyelwana umhlaba wonke jikelele. Ngakho ke sekudingeka amanyathelo amanye aqinileyo avela kwabanye kunye labantu beZimbabwe ukuthi hayi this time around kalihlale embusweni lingazama ukungena ngenkani.
Kukhangelwe ukuba luzamemetheka ngamandla udlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Amagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party MRP awagwetshelwa ukuhlala iminyaka phose emihlanu emithathu entolongweni ngenyanga kaNhlangula athi akangelele ukuphikisa isigwebo lesi kunsukwana ezilandelayo ngesikhathi edingisisa ukuthi ingabe iliqiniso impiko ethi basuswe ejele yeKami kobulawayo basiwa kweHarare. Amalunga la ayisishiyagalombili abotshwe ngomnyaka odluleyo kobulawayo edinga umkhokheli webandla lawo umnumzana Mqondisi Moyo njalo etheswa icala elokubangela udlakela. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele egwiqwetha elibamelayo umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo.
I-appeal angithi sayifayila ngesikhathi okwakufanele siyifayile ngayo. Then kwasokufika ke istage sokuthi sifayile okuthiwa ngama-heads of argument. Lapho-ke sabe sikhuluma-ke ngemicijo eyomthetho esizagxila kiyo ma sesiyaphikisa enkundleni mzwana welanga lapho i-appeal inkundla ezayizwa khona i-high court. So ama-heads of argument lawana sesawafayila sesilindeleke ukuthi i-state lazo abajudisi bebeke awabo bephendula awethu ke siphiwa ilanga lokubana singene ekoti for EAP. Izizathu ngamafichane singathi ke ubufakazi obabulethwe yi-state yakithi sitsho ukuthi babo ngagcinanga ukubana inkundla i-Majestic Court ibafumane belecala. Amafichane yiyo ke isizathu esiphikisa ngaso isigwebo esayenziwa i-Majestic Court.
Ye, kule mbiko njalo ethi basiwe wemanye amajele eHarare leGwanda. Selikubonile lokhu njalo njani ngakho?
Yebo ye, lokhu sesikuzwile sibili ngamanye amalunga e-MRP. Kodwa nje thina njengamagqwetha besingaka yenza okuthiwa i-verification lama-authorities awe-prison. Thina kuya kumele ukuthi si-verify yezinto ezikurekhod ukuzithathe inyathelo elilandelayo. So kukunje so sisasephezu kwakho ukubana si-verifya ukubana yikho yini na. Then ke abaphathi-ke abe-prisons khonale-ke kuyakufuza ukuthi-ke besinike-ke izizathu zokubana bawenzeleni khona lokhu. So nxa sesikhangela ke ngasemthethweni i-constitution yethu ku-section 68 ikhuluma nge-administrative conduct. So lokhu abanxa kuyukuthi kwenzakale njalo ukuthi bathethwe basiwa kwenye indawo, ama-prison authorities babenze i-administrative act which can be tested against the constitution. Yena lo section 68 engikhuluma ngaye ukukhuluma ngokuthi every individual has a right to lawful, prompt, reasonable administrative action. Ayithi then-ke enye isection elandelayo-ke ibisikhuluma ngokuthi umuntu olamalungelo akhe angabe enyathezelwe yi-administrative conduct ulelungelo lokuthi e-request ama-reasons in writing ukuthi indaba leso sinqumo sithethwe. So nxa singawathola lawo ama-reasons yikho-ke singakhona-ke ukuthi sibone ukuthi ama-reasons lawo are they lawful, are they reasonable, then bese sithathe inyathela lokubana si-reviewe leyo i-conduct yona le e-administrative.
Lo-ke ngumnumzana Kwanele Mbonyeni Nxumalo, igqwetha elimela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party MRP esixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje emthethwandaba kamanje eHarare udlulisele phambili isicelo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Scala esokuthi akhululwe ngokuhlawula isibambiso esebail, ngakho uzakuzwa isinqumo sikamanje ngolwesibili. Umnumzana Scala obotshwe elesinye isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa icala lokubangela udlakela. Umbukiso wezokulima walonyaka oweHarare Agricultural Show uvulwe namhlanje. Abaqoqa lombukiso wabenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Society bathi kulabalimi abaningi kanye labamankampani alungisa okokulimisa okugoqela inhlanyelo, imvundiso, imitshina enjengamatalakitha, eyokuvunisa, eyokuhulula leminye abaphakathi kwelizwe labakwamanye amazwe ababukisa lonyaka. Abe-CAS bathi bakhangelele abantu abaningi abaza kwenelisa ukungena embukisweni walonyaka ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana le-COVID-19. Ngaphandle kwamankampani lawa labalimi kuzaphinda kubukise abengatsha ezijeneyo zikahulumende, abamabhanga kanye labemfundo yaphezulu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Umdlali weqembu lenguqu kwelemelika elilodumo eleWashington Commanders Football Club uBrian Robinson Jr. udutshulwe walinyazwa kusehlakalo sokufuna ukumthathela imota ngamasela akade ehlome ngembhobho esigodlweni seWashington DC ngensonto ebusuku. Abeqembu leWashington Commanders elidlalela esigabeni saphezulu seNational Football League NFL babika ukuba umdlali wabo akalimalanga kakhulu lanxa lokhe esesibhedlela. Amapholisa edolobheni ele Houston esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukuba kulondoda owaxotshwa kwesinye isakhiwo ayehlala khona ozonde walumathisa umlilo ukuze omakhelwane baphume bebalekela lowo mlilo yena ebacathamele ukuze abadubule. Wenelise ukubulala abantu abathathu kusehlakalo lesi sayizolo ngensonto andibana amapholisa emdubulelayo wafa. Uhulumende waseAngola ukhokhelelo ukuphathisa umngcwabo owake waba ngumongameli walelo lizwe uJose Eduardo dos Santos owabusa lelo lizwe okwesikhathi eside. UDos Santos obhubhele kweleSpain ngenyanga edluleyo kaNtulikazi ngemva kokugula okwesikhathi eside eseleminyaka phose engamachumi athomine mbili 79 ungcwatshwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda. EleJapan lithi lizasebenzisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukuqinisa umnotho wawo ongamelana lobunzima obungawehlela. Inhloko kahulumende yalelo lizwe uFumio Kishida utshele umhlangano wokutshala imali lokusungula amabhizimusi owenzelwe kwele-Tunisia ngesonto lapho athembise ukuphathisa ngamabhiliyoni angamashumi amathathu amadola $30 billion yoncedo lokuphathisa inhlelo zokuthuthukiswa kwezwekazi le-Afrika. Abasakhulayo bakwemali abazingcwethulo zolwazi lwemtshina yangalezi nsuku yethekhnoloji sebesungule uhlelo lokudweba amamephu esigodlweni salelo lizwe iBamako emizameni yokuthuthukisa impilo yezakhamizi zalelo dolobho. Ukuswelakala kwama-maps kubikwa kuyimbangela enkulu evimba ukuthuthuka ngesiqubu esikhangelelweyo kweBamako esilabahlali abedlula izigidi ezimbili 2 million.
Ingcwethi zezempilakahle zithi usizo lwakuqala lokuphathisa umuntu esehlelwe lihlupho kwezempilakahle ola-first aid lusizo oluqakatheke okumangalisayo okulakho ukuthuthukisa amathuba okusila komuntu ozithola esengozini ezijiyeneyo empilweni. Engekho duzane lendawo ezinikeza uncedo lokwelatshwa ezilabongi labodokotela. Intethelezi indaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bavame ukulahlekelwa yimpilo engozini ezijenwe eZimbabwe ezigoqela emigwaqweni, emakhaya lasemsebenzini. Iningi labo befika kulesi simo ngoba bengatholanga usizo kusaselesikhathi lokuthi besile. Umnumzana Ambrose Sibindi obona ngohlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association uthi elizweni elifana leZimbabwe imfundiso yoncedo lwe-first aid kumele iqakathekiswe.
Phakathi uZulu izakhamizi ngokuningi zithole ukuqeqetshwa ukuba nazibe lolwazi olupheleleyo ukubana zinelise ukubana ngama-first aiders. Sibona kungaba isikhathi esihle njalo icebo eliqathe kuleyo lihle futhi lokuthi lincedise abantu ukuthi bangaze befike esimeni esibi besamele umongikazi kodokotela lama-ambulance.
Unkosikazi Elizabeth Chidi okhokhela inhlanganiso yabazali abanabantwana abakhubazekileyo uthi ulwazi lwe-first aid luqakathekile emuntwini wonke emakhaya, emsebenzini, emacaweni lazo zonke indawo ezibuthana abantu.
Sihlala sikhuthazana ukuba sithole lolu lwazi siphathise abantwana ikakhulu abale epilepsy.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi bavela kude belwela ilungelo lokuvikela izisebenzi ukuba zivikeleke emsebenzini kungozi njalo lokuthola usizo lwakuqala olwe-first aid ngoba izisebenzi zilakho ukungena engozini zisebenza.
Zinengi ingozi esizibonayo ngokuthi ama-employers kabafaki ke ama-budget akhangelele lokuthi banganqabela njani ingozi emsebenzini. Sibona ngani kugijinyiswa nje indaba ye-profit.
Uthi okubajabulisayo yikuba umthetho usubamba ngamandla abaqhatshi ukuba kunkampani inye ngayinye kumele kube lama-committee, awe-first aid committees aphanga atholise izisebenzi loluncedo lwakuqala kunye lokubavikela ekuwelweni izingozi ezijiyeneyo ngokubanikeza ulwazi.
I-committee ekhangela ukuthi abantu bangaba lolwazi olungakanani kungozi ezingenzakala lapho abasebenza khona. Nxa kudingakala ukuthi abantu bephiwe i-training, izisebenzi ziyamukela ke ukufundiswa ngendaba ye-first aid. Njalo ukuthi nxa kuyikuthi umuntu useyehlelwe yingozi, ikuyini okokuqala okufanele sikwenze.
Uqhubeka ethi bafisa ukubona izisebenzi zonke nje zifinyelela lolu lwazi, ngoba lokho kungenzakala elizweni lonke, kungavikela impilo yezisebenzi ngokuzayo. Umnumzana Sylvester Mshayike, omela izisebenzi zemigodini, uthi abanengi abakumsebenzi wezokwemba elizweni sebezama sibili ukuqakathekisa imfundiso ye-first aid kuzisebenzi.
Amanye amamayini bayazama ukuthi bayenze lokhu zenu i-first aid ibe yi-priority yabo. Amanye ama-mines angena emncintisweni we-first aid oyenziwa ngama-mine.
Noma kunjalo, lolu lwazi alukasabalali kangako emphakathini, ikakhulu kuZulu ohleli kundawo ezikhatshana lendawo zokwelaphela eZimbabwe. Umphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima wazise kunsukwane esanda kwedlula ukuba uhulumende ufisa ukuba umuntu wonke abe lolwazi lwe-first aid ukuze uZulu avikeleke ngezikhathi zengozi ezingehlela ilizwe ezemvelo ezifana lezempophoma zamanzi, izulu eliza lesavunguza ezama cyclone ezigcina ke zibulala abantu abanengi. Abezempilakahle bathi i-first aid iyenelisa ukuvikela imfa yabantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi amane lanye ekhulwini, 41% abalahlekelwa ngemphefumulo okwamanje emhlubulweni wengezansi ke yenkangala yeSahara ezwekazi le-Afrika, bengatholiswa uncedo lwesiphangiphangi bengakafinyeleli ezibhedlela okulabongi labongikazi. Ulwazi lwe-first aid lutholakala ngendlela engaduliyo, njalo luphathisa kakhulu kunkinga ezifana lokuvuselela inhliziyo yabe isithule i-cardio resuscitation, ukuphathisa engozini yokuhitshwa, ukulimala nje umuntu acine ehopha aze aphelelwe ligazi emzimbeni, ukuphathisa oyabe ewele ingozi yokutshiswa ngumlilo, ugetsi, amanzi lokunye. Iphathisa njalo kusimo se-asthma, ama-heart attack, umuntu oyabe nathe ichefu ngabomo loba enganezilele, ukulunywa inyoka, ukulunywa zinyosi, lokunye okunenginengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olukhanya solusabalala elizweni lonke ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngilethukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi selinxuse inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations ukuthi ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023. Abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela olumemetheka ngesiqubu esikhulu kwezinye indawo zeZimbabwe olubikwa luchochozelwa ngabebandla leZANU-PF. Umbukiso wezokulima walonyaka we-Agricultural Show uvulwe namhlanje esigodlweni iHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-President Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.